Okumele sikunanzelele okokuqala ukuthi abantu balandela lapho okulamandla khona, engathi ngolwasemzini people follow power. So amalunga ezanupf loba babengasi be-team lakhosta be-G40 kodwa basele phakathi sebebonile ukuthi icele labo ele-G40 selithelwe ngamanzi, yikho-ke bayagijima labo bezama ukuthi baziphozishine ukuthi bangene ngaphansi kwezanupf ngoba vele abantu balandela lapho kulamandla khona. Umuntu ucabangela ikusasa lakhe ukuthi nxa ngisele phandle kambe mina lemuli yami kuzahamba njani, abesezama ukuthi ayezincengela ukuthi laye abantu bamzwele kuma-primary elections. Ibandla leli ele-National People's Front akukacaci kuhle ukuthi kambe lingabe linabantu abaningi ku-ground yini. Yebo, yesibonile besiba lo mhlangano emaswingo lapho ade kulabantu khona, kodwa ngumhlangano akade use-wall kasikaboni besenza amarali afanana lawo MDC Alliance lapho esibona kugcwaliswa abantu ezitediyamu lakhe. Sakubona kusenzakala e-White City, sakubona kusenzakala la kwezinye indawo lapho kwenziwa khona imihlangano. Sisazona silokhu sicubungula siya phambili ukuthi kusiyafika uJuni, kambe basebeyanelisile yini ukwenza amarali.
Ngokubona kwakho, ngeliphi ibandla eliza ngqo?
Kunzima ukutsho ngoba okokuqala kusuka kube nzima ukuthi nxa amasotsha athatha amatank bakhipha imbhobho emkhulu bayifaka ezitaradeni ze-RR esathi kwakuyi-treason ukuthi bese beqhubela abantu nje umbuso isibona ngani lokho awusoze kwenzakale. Uhlupho esilubonayo okwesibili, ubudlelwano bebandla le-ZANU-PF lebhilithane ikakhulu ibandla le-Conservative Party ekuyiyo eyapha umgabe umbuso ngo-1980 kukhanya ubudlelwano sobukhula osokwenza ukuthi sibuyele ukuba ngamalunga e-Commonwealth.